Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 Lwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa ke into lekho isanyombuzo ke lapha ngeyokuthi into lezi abazingenileyo ezombusazwe bazahlala bephakathi kwazo kumbe bazahlala bengaphandle kwazo. Ngoba kusasa kuzenzakala ukuthi osaphethe isikhundla sikahulumente ayenza akwenzayo abangakuthathiyo.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezidlela evalweni kulandela ukusuka kwamasotsha ezitaladeni lapho kade elondoloza khona ngokuthula engahlakamezi uzulu njengalokho kwenziwa ngamapolisa.
In 3 months time sevele sengired, I'll be in gym 3 months time ngiyabe sengikhona.
Abanye abeZimbabwe abahlala emazweni bathi sebefuna ukulubhekisa ekhaya kulandela ukusuka kukamongameli Robert Mugabe esihlalweni. Umhlabeleli olodumo uJays Marabini uthukwa ngabantu abathi uhlabelelani ngesiNdebele embuthanweni wokugcoba umnumzana Emerson Mnangagwa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezidlela evalweni kulandela ukusuka kwamasotsha ezitaladeni lapho kade elondoloza khona ukuthula engahlokamezi uzulu, ikanti amapholisa wona aseqalile ukubonakala osekuthiye abanye besithi sebezadliswa imbuya ngoluthi behlawuliswe imali zesifumbatho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kusukela mhla ka-15 Lwezi lapho amasotsha ahluthuna intambo zombuso bekuyiwona abebonakala ezitaladeni elondoloza ukuthula esenza umsebenzi wamapholisa wonakade engasabonwa njengelihlo lentwala. Kodwa amasotsha aseqalile ukusuka ezitaladeni, wona amapholisa lawo aseqalile ukubonakala lapha lalaphaya. Emgwaqweni lapha okwande unyakazela amapholisa evimba izimota kuma-roadblock bese kubetha umoya, abachayeli bezihambela kungelankinga lanxa bebemiswa lapha lalaphaya. Kungalesi sizathoke uZulu okubalisa umnumzana Themba Sigola ethi ukhathazekile ngokuza kwamapholisa emgwaqweni. Uthi yena labanye bakhe bese bephumule ukuhlukunyezwa ngamapholisa lapho beqhuba imisebenzi yabo ehlukeneyo.
Endleleni lapha bekuhambeka kuhle lapha, ungasahlupheki hhayi, abantu besebenze benze imali zabo benceda imuli zabo. Maye kathesi bengahamba laba sizabona ukuthi kuzahamba njani ngoba ihulumende ngentsha. So-ke nxa ihulumende yenza sikhangele ukuthi khona kube njalo njengalokho kade kuyikho khona.
USigola uthi ukhangelele ukuba amapholisa ezolandela umzekeliso abawunikezwe ngabakubutho kwezokuqhuba umsebenzi.
Ubone i-roadblock, siyibone once izoli wo-roadblock siya eChabanda, eCholocho. Amasotsha siwona amasotsha, one indawo. Kodwa ndawo zonke vele akula roadblock ngisho. Abantu bazisebenzela nje benganika umuntu imali zabo, hhayi abazithuphekelayo ngoba besebenza. So sithi amasotsha a-right sibili. Singabona kunzima, sithi amapholisa nxa engahlupha futhi kababizelwe amasotsha bezobalungisisa.
Omunye wabakade besebenzelana labenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square kumikhankaso yokususwa kwalo owayengumongameli, umnumzana Stevens Banda, utshelela umsakazi ukuba bekumele amasotsha asuke ezitaladeni ngoba okwabo sekuphelile.
Sibona ukwenziwa libutho ukuthi lisuke emgwaqweni libuyela emabharakini. Singathi ngenye indlela kutshengisa ukubana ibutho seliqedile umsebenzi ade liwenza, njalo selisetheni ukubana sokulokuthula elizweni laseZimbabwe.
Umnumzana Charles Nyoni ophatheke kumikhankaso yokulwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lombuso oqotho uthi lanxa ewuncoma umsebenzi owenziwe ngabakubutho wethuswa ngumcabango wokuba amasotsha asenanzelele ukuba balamandla okugenqula uhulumende.
Kodwa ke into lekho isanombuzo ke lapha ngeyokuthi into lezi abazingenileyo ezombusazwe bazahlala bephakathi kwazo kumbe bazahlala bengaphandle kwazo ngoba kusasa kuzenzakala ukuthi lo osaphethe isikhundla sikahulumende ayenza akwenzayo abangakuthandiyo ubona njengamasosha bazaziphatha na njengamasosha besemabharakini kumbe bazaphuma futhi babuye bethi sebesezomkhipha befake lo abamfunayo.
Lanxa bekulokuthula ngesikhathi abakubutho behluthuna intambo zombuso baphatha uZulu ngendlela encomekayo, uNyoni ethi lokho akukususi ukuba konke okwenziwayo kwakungaphandle komthetho.
Wabo umthetho awubavumeli ukuthi baphatheke kwendaba zesimbusazo kodwa ukuthi bona bavikele ilizwe kulaba ababe bevela ngangaphandle befuna ukungena phakathi ukuthi balisane noZulu. Kodwa lapha sesibabona bona sebengenela indaba zombusazo esaphakathi, so into esasiphihlisa amakhanda ukuthi bazahlala yini kumabharaki kumbe bazabe sebephuma sebengenela indaba zombusazo njengoba sekuyikho abakujwayeleyo sekuyikho abakuqalisile ukukwenza njalo bakwenza baphumelela ngakho ini kwenza izifiso zabo nentando yabo kungenani ukuthi uZulu ufunane nentando kaZulu ukuthi ithini nomthetho njalo waseZimbabwe ukuthi uthini.
Ukusuka kwabakubutho ezitaladeni kuqale ukubonakala ngolwesihlanu ngemva kokugcotshwa ngokusemthethweni umongameli welizwe omutsha umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kodwa uZulu wesigaba semaNdebeleni useyamukele ngenjabulo ukubuyela kwebutho enkambeni esithi ubevele sephila nzima ngoba amasosha elembali embi kulandela isiga sombhuqazo wegugurawundi owabangela ukufa kwabantu abaningi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Ohlaziya ngamalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthe kulinyathelo elihle elithathwa libutho uma sebefezile abakade bekujonyile.
Ukuba sefo kuyinto ezathatha isikhathi ukube yenzeke kuzaya ngokuthi kuyasekelwa yini isisekelo sombuso ngendlela efaneleyo lokuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa yini, kuyavotwa ngendlela ekhululekile yini, kuyakudalwa imisebenzi, kuyaphilwa impilo eqondileyo esibhedlela kube lemithi ezikolo kufundwe ngendlela efaneleyo. Isefithi yomuntu yinto ebanzi ayiyo kuphela ngamasosha, ithinta konke okudingwa ngumuntu kumele kube khona ukuze sibe sefu. Kodwa ukubuyela kwebutho yinto eyamukelekileyo vele, kumele bayahlala ngaphakathi emabharakini ngokuba umbuso welizwe ufanele kube umbuso wama-election abantu abavotelweyo ngokwesisekelo sombuso.
Evumelana lo Ncube umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kuyisenzo esihle njalo bakhangelele ukuba kube lokuthula ezweni.
Kuyinto enhle ngoba abantu vele bebengahlalisekanga ngoba abantu bayawesaba, so uma sebuyele kuyikuthi abuyela wonke kuzaba yinto enhle. Sesikhangelele ukuthi amapholisa lawo abe professional ngoba amasosha abantu besaba kodwa bengalahlukumezo njengamapholisa, amapholisa ayi-corrupt kakhulu.
Umlweli wenkululeko umnumzana Matthew Sibanda ukuthakazelele ukubuyela kwebutho enkambeni wakhuthaza ukuba lapho amapholisa eqala ukusebenza ababe lenhlonipho alandele imithetho hathi ukumemethekisa obugwelegwele.
Ukubuyela kwamasosha ezinkambeni kasilahlupho lakho ngoba kade bekuphumele ukukulungisa maso kulungile, hayi asilubona uhlupho kulungile ukuthi babuyele ezinkambeni. Okunye njalo ebese kuthanda ukuthi uma bebuyela ezinkambeni kabe kufanele ukuthi alawa amapholisa ngendlela kade sesenza ngayo engasayenzi njengabantu bomthetho, sebesetsha abantu izimali emgwaqweni lasezitaradeni, labo babaqondise babatshele ukuthi kumele bayesebenze ngomthetho oqondileyo elizwa ukuhlonipha abantu ezizalwane zaseZimbabwe bengaziphathi bezihlukumeze ngathi ngabantu bokuze ama-foreigners.
Isakhamuzi sePlumtree kwaMadlambuzi umnumzana Thamani Ncube uthe kuyisenzo esihle ukubuyela kwebutho ngoba bebesebelovalo ngenxa yembali yebutho abalayo emaNdebeleni.
Ukubuyela kwamasosha lokho esibona kusenziwa ebuyela emabharakini mbona ngani singathi se-positive development egcwalisa khona lokho akade bevele bekukhuluma ukuthi khona bona abahlosanga ukuthatha umbuso kumbe ukuhluthuna umbuso ku-Robert. So ngase sibabona sebebuyela emabharakini ukuthi khona uhlelo lwabo kuba nomongameli omutsha ongaso Robert Mugabe ukuthi kukhona soluphenyo njalo khona kuvele kungafanelanga ukuthi khona amasotsha akhanye egcwele indawo yonke khona kuwelambi khona lokho kuletha ukuthi khona izakamizi zingahlaliseki.
Olwela amalungelo esifazana unkosikazi Jenny Williams uthe kuhle ukubuyela kwebutho njalo kuqale izolo ethi kodwa bazasala belovalo kancane. Iningi labantu lithi ibutho lilalele iziqondiso abaziphiwayo bephuma enkambeni bethi yebo kungabe kube lomonakalo kodwa awufananga lowakwamanye amazwe bethi ibutho alihambe kuhle ngoba livele lingafuzanga ukuhlala lozulu kodwa bathi bengathathi isifundo esibi sokuthi umbuso uyahluthulwa mahlayana. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso zakwele South Africa ezijeneyo zithe gwaqa eJohannesburg lamhlanje zixoxa ngenguquko esibe khona kwezombusazwe eZimbabwe lomthelela wayo kwele South Africa lasemazweni wonke awezansi yezwekazi leAfrika ikakhulu kugcele lezisebenzi. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezingena lomhlangano oqale kuseni lamhlanje zigoqela iChris Hani Institute, iSouth African Communist Party, iSouth African Congress of Trade Unions kanye leZimbabwe Communist Party. Ekhuluma kulomhlangano oqhutshwa phansi kwesihloko esithi inguquko yeZimbabwe lomthelela wayo kuzisebenzi, unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqabuto Mabena uthe kudingeka abantu beZimbabwe baqaphele ukuthi ukuphuma kwamongameli Mugabe esihlalweni akusikho ukuzadala imisebenzi lokufaka ukudla etafuleni labalambayo.
Siyakwazi ukuthi umnangagwa lilunga lezana PF kade uvele kuyibaba busayo kusukela ngo-1980 lokho kuyizana PF ebusayo sekubonayo kuphela kuphume Robert Gabriel Mugabe wangena Emerson Mnangagwa kasi lubone kakhulu utshintsho lukhona kodwa sibona ngane kungaba khona kuphela yikuthi mhlawumbe kungenzeka umnotho kancane ongani uyavunga.
UMabena uqhubeka wathi kufuneka uhulumende kamnumzana Emerson Mnangagwa akhe uhulumende ogoqela inhlobo zonke zezombusazwe lenhlanganiso zikaZulu ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe kungakayiwa ekhethweni. UMabena uthe kufuneka uhulumende akhangele ukuthi ngobani abalamaplaza amaningi bathathelwe afake inhlelo zokubhadala izikwelede zelizwe. Umcwaningi enhlanganisweni eChris Hani Institute umnumzana Samukele Hadebe uthe inguquko ekhona eZimbabwe kayisuke iphathise ngalutho nxa uhulumende engethulanga imithetho ezokhulisa amathuba emisebenzi okuzaqeda indlala emulini eziningi.
Khangeleleki ukuthi uhulumende lo osekhona yena uzafaka milayo bani, milando bani, ndlela bani, migomo bani eyokwakha lokuvuselela ilizwe lokhu abantu abaningi bavele kabasebenzi. Sikhangeleke ukuthi kambe konke lokhu singefezwa njani, abantu bona bephathisa ngapi.
Ubuye wathi kuqakathekile ukuthi uZulu abe ingxenye ekubunjweni kwemithetho elawula ilizwe ukwenzela ukuthi uhulumende alandele intando kaZulu athi ukwenza akufunayo. Umsekeli kanobhala ebandleni leSouth African Communist Party umnumzana Chris Mahlako yena utshele Studio 7 ukuthi uhulumende omutsha kufanele aqakathekise ukuguqula impilo yezisebenzi ngoba yizo ezinakakela isizwe labantu baso. Uthe izalwane zeZimbabwe kudingeka zazi ukuthi umongameli Mnangagwa ufake yizo ngakho yizo ezilamandla okumkhipha.
These changes ziguqula impilo yabantu eZimbabwe in a very significant way. It's important that these changes actually change the lives of a peasant class in Zimbabwe, a youth in Zimbabwe, omama nabanye. Therefore, it is important that abantu be focused to change their lives and also hold their leadership accountable.
Amanxusa angena lomhlangano ayavumelana ukuthi okwenzakale eZimbabwe kufanele kube isifundo esikhulu emazweni onke asezansi yezwekazi leAfrika, ikakhulu eSouth Africa leDRC, ngesikhathi ningi kulamazwe lifuna ukuthi omongameli bawo behle esihlalweni kodwa beqhubeka besala. Mele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Lokhu siseSouth Africa.
Ukuchiya isikhundla sokubusa ilizwe kwenziwe ngumongameli Mugabe kuphe ithemba ebantwini abaningi beZimbabwe. Abanye abahlala phandle kwelizwe bathi sebelungiselele ukuphenduka ekhaya. Sixoxe lomunye osehlale iminyaka eminingi eseSouth Africa othi usephindela ekhaya.
Igama lami ngoCharity Ncube, ngiseJohannesburg South.
Ye, ungasitshela ukuthi wamukele njani indaba esizizwile ezivele ekhaya kubana umongameli Mugabe kayisanguye osesikhundleni?
Khona ngingathi ku-right, but ngijabulele nje ukuthi because yena u-stepped down, kwaba ngomunye osethethe indawo. So ngingathi nje ngijabulile.
Manje ubona ungani uzaphenduka yini ekhaya ngenxa yokuthi sokulo mongameli omutsha?
Definitely I have to. Kumele ngibuyele ekhaya, definitely.
Usulungiselele kumbe yinto obona ngani uzayenza ngokuya kwesikhathi?
In 3 months time sevele sengi-ready. I'll be in gym. 3 months time I'll be in gym. Ngiyabe sengikhona le.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabantu zifolile ezitaladeni zinanza ilanga lokuqeda udlakela oluqondiswe kwabesifazane. Ukudubuka intshonalanga yedolobho leNingbo kwele China kubulele abantu ababili kwafa abaningi. Umphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo ukhangelelwe ukumiswa edale kusasa. UChombo wayethunjwe ngamasotsha izolo emthethwandaba ucele ukuthi athoniswe icala lakhe ensitha ukuthiwa in camera ngesilungu esithi ngoba ubufakazi bakhe bulemfihlo zesizwe okungabangela ukungahlaliseki elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChombo uthi yena lemuli yakhe basebelele kusihlwa mhla ka 14 lwezi lapho kweza khona abantu ababegqoke impahla yabakubutho bezivale ubuso babhidliza isango bangena babulala lamasango aphakathi endlini kunye lamafasitele basebemthatha ngodlakela wavalwa ubuso ngesaka. UChombo uthi wasiwa endaweni angayaziyo lapho afika wetheswa amacala abalisa ungahambisi kuhle umsebenzi webandla leZANU-PF kanye lokungaqhubi kuhle umsebenzi ngesikhathi engumphathintambo ogatsha olubona ngezokulondolozwa kwezabelo. UJambuthi ngolwesithathu amasotsha ambisela ngekhaya kodwa wafica kulamapholisa emlindele ahle ambopha. Umtshutshisi umnumzana Edmore Nyazamba uthi uJombo wetheswa amacala amathathu abalisa ungethembeki, i-corruption kanye lobusela bokufihla iqiniso, i-fraud ngesiNgisi. UNyazamba ucele idale kuba avalelwe kuze kuyefika mhla ka-8 kunyanga kaMpalakazi. Igqwetha likaJombo umnumzana Lavumo Maduku uyaliphikisa leli cala njalo uthi amapholisa asephule umthetho ngoba sebevalele uJombo osekwedlule amalanga amabili okungekho emthethweni. Kodwa umtshutshisi uthi uJombo ubotshwe ngolwesithathu njalo ulethwe edale ngokusemthethweni. Kodwa uMaduku uthi isibotshwa asimelayo siveze ubufakazi bokuthi sibotshwe mhla ka-15 lwezi okusobala ukuba engowathathwa ngabantu bakahulumende kungakho kumele akhululwe. Umantshi umnumzana Elisha Singano ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kulolu daba lamhla. Lokhu kwenzakala enye inkokheli yebandla leZANU-PF abakhokheli bohlangothi lwabasakhulayo abathi umnumzana Innocent Amandishe lomnumzana Kudzai Chipanga labo bathoniswe besetheswa icala lokweyisa inkokheli zebutho. Umanji unkosikazi Josephine Sande ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe sokubana aphiwe na uChipanga imvumo yokuhlawula imali yesibambiso ibail. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esavunyelwa ngumthetho. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esivunyelwa ngumthetho. UChipanga laye ubotshwe ngasukulunye kuze kubotshwe umnumzana Chombo. UHamandishe yena uzaphindela emthethwandaba mhla ka 8 December. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umhlabeleli olodumo odabuka kobulawayo uJayza Marabini uthi yena leqembu lakhe bathukwe bajikijelwa ngento ezithiyeneyo ngabantu kade besembuthanweni wokugcoba umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. UJayza uthi abantu laba bebesithi kasuke enkundleni ngoba uhlabela ngesiNdebele. Sixoxe laye uJayza ukuze sizwe lolu daba ngokugcweleyo.
Sanibonani izimbabwe yonke umhlaba wonke jelele ngujayza Marabini lo okhulumayo. Ngathi sokungakhanyi iprogram senzela sikhathi bani ngoba and njalo futhi umkili bekuyiyo ekwevela ngapha kwelekela mandebeleni emathebeleni kobulawayo. So badala nje etharamba kwadlala omasisi kwadlala ojapreza no ngathi i-main program ephuma kutelevision akula thuvethingathi sizele etelevision njengokuthi besuke ovekobulawayo lathi sisiyathakazelela ngoba aningi kakhulu abantu abeyobuye for mathebeleni ngibisiharare babeamabhasi bayathakazelelelanga then ngithumela imessage directyathi na asikubonangala kuthelevisionsemfoni zakho kobulawayo mavesi kuyaqala nje ngobasiyaqalisakela abantu bathi bathi atleast ngere putayi kekhuluma shaya umumo wakhona wakhulu kakhulu abasiela ngamambozi abesijela ngasuku zamazi futhi ngamadrinks amaphepha yonke into ongayicabanga ngiyacabanga ngesikhathi njengakukolosenzaka lebhoreni ukuthi very bad isisimo ebesikuso asibesingazenhlamba then ekugcineni ngagcina mina sengithatha imic ngikhuluma ngazi batele ukuthi lokho likwenzako kurongo kakhulu asiyo nto enzi ngoba sonke singamazimbabweni ngababuza ukuthi sihlala ngapho kumdaka bengingakwazi ukuthiwe ezimbabwe kulamanye ama-tribes angamazimbabweni siyahlala ngapho ngabatshela ukuthi I told them I must repeat that six times then behlisa kumoya-ke lapho basatshaya ingoma sayiceda sehla sashaya ingoma eyi-one but kudanise kakhulu ukuthi akuzange kube umuntu obuyileyo wakhuluma ngakho kumbe wakhuza abantu kumbe wathini then ngento babangiseda akula iziphetho embuzi akula anything embuzi yikho kungenze mnangazayo lesimo ukuthi ngcono ngifake kula mpeji ezithinto le kumele siyi-address kuze yinto ephinayo ama-politicians yibo abantu abaa-address into ezingazona but nxa kengoku-address i-address ombani nxa kusenzela ke ngingela mntu endawo enadisathi ngifake ephejini lami ngitshele awama-friends kulento eyenzekaleyo.
Bona abantu abakwenzileyo khona lokhu ngabantu ongababona ukuthi ungababazi ukuthi ngobani njalo bebekhanya yini ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF kumbe iziklewi nje?
Hayi, laphana engingakusho ukuthi khona i-stadium sonke khuluma asenta asonto ngane iyindlela i-stadium sonke abantu bokade bebukele isho bekhanya i-stadium wonke umuntu besenjalo besidijela manje sithi la kuzo nje ngumane into efana zonke so mina ngisebenzi nawe manje because ngizongena umuntu ukuya amaphatha abantu abamele bakwazi ukwenza abayenza iwrong yena sithi mina yaphona manje ukuthi abayenza iwrong amazwe sonke kwanjanisa ukuthi bona abantu bonke bavela le mathewendwe kwezushinga kule abantu ukuthi akhangele kubanjeni kwa kuthiswa ungafanda kusetshiswa esejantini futhi wazange uphiwe wena isikhathi sokuthi ufune uthelevishini abantu bezivavela babona ukuthi ngoba bathi abaadmisile ukuthi ama-tiders elizwe leli isithini abantu besitshoneni nabantu besizinda wonke amanye ama-trash akhona esikhange nesizenza wonke umuntu ngoba kule tesi language ezikhulunywa i-official elizwe and asiyoqala ukuthi onivela ngapho uqalele ukuthi singamazibabe zisoprevent ukuthi ka-celebrate ngenjati ngomthimi lwakhe bangengemasibuwakhe nangendlela ezazithi sikwazi ukuthi sihlamukelane jabula ukuba ngamazibabe kodwa angikutholanga angikutholanga ngoba kunjanisile ukuthi akula muntu okhuluma ngakho ukuthi lento yenza ngoba ama-politicians omele akukhulumeka ngimina kulunge mna mnaze politician mngise ngikhuluma ngento eyenzeka esizindini ekhompyutha okuzisukuluzayo ukuthi ngamagama okuthi mina ngingindebele yikho okuzisa ukuhlunga ukuthi mina angingaze kucalwa ngoba mina abangani bami amaningi bangama-musicians ngakutshela ngoka lomathiyesu konke ojapreza konke konke ama-musicians alanti bethu
Hello ke nguJays Marabini umhlabeleli olodumo odabuka kobulawayo esilandisela ngokwenzakale embuthanweni lapho kade ugcotshwa umongameli omutsha ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo Mbuzon Komani ni ingoma ka Jays Marabini esigqibela uhlelo kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezidlela evalweni kulandela ukusuka kwamasotsha ezitaladeni lapho kade belondoloza ukuthula bengakhahlamezi uZulu selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngehola lika 7 ntambama.